Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMpalakazi 2018 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mnangagwa uthi uzakwethulela ilizwe ugwalo olumumethe okwafunyanwa ikhomishini ikhokhelwa umnumzana Halema Mohlante eyayidingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho olwenziwa lonyaka.
Ye, ngibona kuqakathekile ukubana iripoti lena iphume ingene kumphakathi kwaziwe ukubana lokhu okwakhulunywa ngabantu kuzaphuma yini semva kubana iripoti yangkhona ayitshintshanga. But kuyinto enhle kakhulu ukubana iripoti yangkhona izangena emphakathini.
Inhlanganiso ye-AfriForum elwela amalungelo abalutshwana kwele South Africa ithi ifuna ilizwe leli lihlawule abalimi beZimbabwe abathathelwa amapulazi.
The next step for us now would be to consult with these farmers.
Inyathelo elilandelayo ngelokuthi sikhulumisane labalimi labo ukuze baphanyeke udaba lokuthi bahlawulwe ngukhulumende weSouth Africa.
Abantu abaningi eZimbabwe sebephila ngokubheja emncintiswaneni yamabhiza lezinja kanye lemidlalo yenguqu.
Engakusho nge-sports betting sincede intsha yethu ngoba njengamanje sikhangele ilizwe lethu imisebenzi ayitholakali. So iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sithone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sports bet. Sizama ukubana sithole ongamasentinyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Mnangagwa uthi uzakwethulela ilizwe ugwalo olumumethe okwafunyanwa ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante eyayidingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho olwedluleyo lapho okwadutshulwa khona abantu abayisithupha kwalimala abanye. Ukhulumela amazwi emhlanganweni omkhulu wekhonferensi yebandla leZANU-PF esaqhubeka esigodini eMathabeleland South lapho okuthe gwaqa amalunga aleli bandla edlula inkulungwane ezinhlanu. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha kubandla lakhe ukuthi bephatheke enkundleni zokuxoxisana ebulenjini bevikele inhlelo zeZANU-PF nxa abanye bezichothoza kulezi ndawo. Uphinde wathi labo abafuna ukuthi ilizwe lidatshulwe phakathi bazikhohlisa ngoba eZimbabwe kuvele kule mihlobo etshiyeneyo yabantu okufanele iphile ndawonye. Iningi labaphathi ntambo bakahulumende lichasiselele umhlangano wenhlelo eziqhutshwa zingatsha zalo ezokuthuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ugcizelele ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2023 ngoba kufanele aqedise amahlandla akhe amabili okubusa. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi amazwi kamnumzana Chiwenga awakhombi ukuthi bandlaleli libambene.
Akutshengisi ukubambana ngoba siyakwazi ukuthi kwezombusazwe kulendlela eziningi umuntu angalwa ngayo. So engxenye kazangafise ukubana kube mgceke ukubana ulamaqhinga anjani ukuze alwele ubukhosi kumbe amandla. So akutshengiseli nxa sikhumbula kuma conference onke ezanu babehlela bendosa umgadi. Kodwa bona laba bamendosa bebehlela bemendosa baphinde bamkhipha njalo. So akutshengiseli ukubana babambene. Kwabe ukuthi iqhinga nje lokuthi kwesikhatshana nje achayele phansi aze athole indlela yokubana athole intambo zombuso.
Ye, sibonile njalo isiphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Ncube esithi kuzakhulunywa ngodaba lwe-devolution okokuqala kumhlangano weZANU-PF. Ubone ngani ngempela kungagcina sokulabo zibuse bezabele?
Bona ukuqala kuyinto enhle esibona sebekhuma nge-devolution. IBhayibheli lithi abanye bachumayela ngoba bele njongo yokuthi bezitholele inzuzo ethile, abanye bachumayela ngoba bamthanda uKristu. So asikhangelanga ukubana injongo yabo kuyini, kodwa as long as i-devolution ibuye khoqathekileyo. ngibona ukuqathikile ubani report liyana iphume ingene kumphakathi kwaziyo kubana lokho okwakhonya ngabantu kuzaphuma yini. So mbona kuyinto enhle sibili ukuthi i-report yangona izangena emphakathini, themba kubana i-report yangona ayitshintshanga. But kuyinto enhle sibili ukubana i-report yangona izangena emphakathini.
Indikimba yalo mhlangano ngiyokulungisisa umnotho welizwe. Ubona ingani kuningi ongacutshungulwa kulo umhlangano okungaba lo mthelela omuhle kwezomnotho?
Ya, kuzaba nzima ukuthi belungise ezomkonomi bebodwa. Kuzamela besebenzelane labanye amabandla ombusazwe, besebenzelane labantu abatshiyeneyo, ngoba iningi likaZulu eZimbabwe liselathemba kibo. Pascal even uma election abaningi abasemadrobheni azange bebavotele. Sikebe kuqakathekile ukuthi bekhulumisane labantu abangekho kwiZANU PF, abantu abaku-opposition oChamisa laba labanye abe-civil society, ama-church, ukuze silungise udaba lolu lweZimbabwe.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso ye-AfriForum elwela amalungelo abalutshana kwele South Africa ithi ifuna ele South Africa lihlawule abalimi beZimbabwe abathathelwa amapulazi. Lokhu kulandela okwethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court othe ukuphatheka kwele South Africa ekumisweni ukusebenza kwedale le-Southern African Development Community Tribunal kwathathelwa abalimi beZimbabwe ilungelo lokulwela ukuthola inhlawulo kuhulumende wabo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusinquma isilensukwana sethulwe i-Constitutional Court, umthetho ndaba lo uthi owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma wephula umthetho ngokuba lesandla ekumisweni ukusebenza kwedale le-SADC Tribunal. Ulaya njalo umongameli wele-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi akhuphe ilizwe le-South Africa kwisivumelwano lesi esamisa ukusebenza kwe-SADC Tribunal. Inhlanganiso ye-AfriForum yona-ke ithi kusobala ukuthi ele-South Africa laba lesandla ekubangeleni kulahlekelwa kwabalimi beZimbabwe, kungakho kufanele ibahlawule. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-AfriForum umnumzana Carly Creel uthi balethemba lokuthi ngokomthetho i-South Africa kufanele ihlawulele indima edlalayo ngokuphula umthetho okwagcina kubangela ukuthi abalimi laba balahlekelwe lithuba lokuhlawulwa ngurhulumende weZimbabwe.
The next step for us now would be to consult with these farmers.
Inyathelo elilandelayo ngelokuthi sikhulumisane labalimi labo ukuze baphanyeke udaba lokuthi bahlawulwe nguhulumende weSouth Africa ngokulahlekelwa kwabo okwabangelwa yikuphatheka kwayengumongameli umnumzana Jacob Zuma lohulumende weSouth Africa.
I-AfriForum yiyo ebimele abalimi beZimbabwe abayisikhombisa kulolu daba, incediswa nenhlanganiso ye-Law Society kanye lenhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center. Igqwetha likhokhela ukuhlahlulwa kwamacala kunhlanganiso ye-Lawyers for Human Rights umnumzana Wayne Ncube uthi basemukela ngezandla zombili lesi sigwebo ngoba kusegcekene ukuthi iSouth Africa yephula umthetho wayo ngokuphatheka usenqumo sokuchithiza idale le-SADC Tribunal.
That protocol which disbanded and suspended the tribunal.
Isivumelwano abasenzayo esabangela ukumiswa kwe-SADC Tribunal sasingekho emthethweni xa kukhangelwa isivumelwano somanyano wamazwe e-SADC. Lokhu kusho ukuthi sesingabona idale le-SADC Tribunal livuka futhi, kodwa kusasekuningi okufanele kwenziwe lokhu
kungakenzakali.
Idale le-Constitutional Court lithi kuyacaca ukuthi umhlangano we-SADC wavumelana ukumisa idale le-SADC Tribunal wathathekiswa iZimbabwe yayingasenelisi ukumelana lezigwebo ezazethulwa ileli dale mayelana lohlelo lwayo lokwabiwa kutsha kwamhlabathi. Kulesi sinqumo ebesivele sethule umthethondaba we-High Court ngaphambilini, umthethondaba wesekelo sombuso uthi usegcekene ukuthi ukwekela kwenkokheli ze-SADC ukwelula isikhathi sokusebenza kwabehluli bomthethwandaba we-SADC Tribunal kwakule njongo yokuthi lumthethwandaba uhlutshabalale. Umthethwandaba we-SADC Tribunal usungulwe ngo-2005 ngenjongo yokongamela indaba zezizalwane ze-SADC ezikhonona ngokwehluleka ukuphiwa amalungelo azo emazweni azo. Ngemva kokuba lumthethwandaba ufumene iZimbabwe lamacala athile ngokuthathela abalimi abamhlophe amapulazi ngo-2011, lomnyaka ka 2012 inkokheli ze SADC zavumelana ukumisa ukusebenza kwalo umthethwandaba. Ngomnyaka ka 2014 zavumelana ukuthi ube umthethwandaba ozahlaziya kuphela indaba zokungezwani kwamazwe angamalunga e-SADC. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela abaqhubekela phambili betshengisela phandle kwezibhedlela eHarare lakobulawayo kulandela ukwala kukahulumende ukuthi akhulumisane labo ngokubahluphayo. Odokotela laba asebela malanga alichumilane bekhalale umsebenzi. Bathi ukutshengisela emigwaqweni kuza kwenza ukhulumende akhulume labo ngokuthi baholiswe ngamadola emelika lokunye okubakhathazayo okunjengokungatholakali kwemithi lemitshina ezibhedlela. Bathi bekhalala umsebenzi bazihlalela ezindlini besithi uhulumende uzakhuluma labo. Kodwa uhulumende kakwenzanga lokho. Wethula umbiko othi kasoze aholise amadokotela ngamadola emelika ngoba ilizwe lithwele nzima ngokudinga imali le. Okwamanje kulembiko ethi uhulumende usemise iholo labakhalale umsebenzi. UGibbs to Studio 7 uxoxe ngodaba lolu lodokotela uMthabisi Bebe okunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Loko kuthi sebesithathela amasalari ethu bafunga usixotsha imisebenzi. Bengasixotsha umsebenzi ngubani ozancedisa ama-patients ethu. Thina esicela ku-government ukuthi bona bengenele bethenge amaphilisi akwanayo ama-patients ethu siwakhayele ngendlela efaneleyo. Lathi sibe le ndlela lokuthi nxa sincedisa ama-patients ethu sibancedise sithokozile izisu zethu zisuthi izinto ezinjalo. Izinto azimanga kuhle, odokotela kabakho. Abantu bafuna ukuncedwa. Yikho lokho simelele ugovernment ukuthi bengenela ngokuphangisa abantu bencedakala odokotela labo bephenduke emsebenzini. Isibhedlela ezinengikhathesi kazisebenzi, odokotela bonke batshile emsebenzi inxathi abanye bancintshiwe ama-salaries abo, so abala lezi mali zangkhona zokuya emsebenzini.
Lowo ngu-Dr. Mthabisi Bebe wokunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ubexoxa le Studio 7 esesibhedlela sePhariranyathwa. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lo lesiphathamandla zohlangothi lukahulumende olwezempila kahle.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukusilela kwamafutha ipetrolo ledizili kuqhubeka kusiba kubi elizweni njalo indwendwe zezimoto emagalajini zibikwa zizinde kakhulu kobulawayo laseHarare. Kwamanye amadolobho amancane kubikwa kungelalutho. So kulesikhathi eside udubo lolu luqalile njalo uhulumende ukhanya engelawo amaqhinga okuluqeda. Abamabhizimusi bathi ukusilela kwamafutha lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimusi abo. Sixoxele omunye wabo somabhizinisi laba umnumzana Bednico Bebe ongumgcini sihlalo njalo webandla le-MDCT.
Okwenzakalayo okwenza ukuthi udubo lwamafutha lushote yikuthi-ke thina njengabantu eZimbabwe kumbe ngithi njengohulumende wezanu usekhombisa ukuthi ukucabanga acabangisise kungani kuyamehlula, ngoba alibana ngabe ukuthi uhulumende umuntu ocabanga izanu iphathe ecabanga icabangisise. Ungakhohlwa-ke ukuthi uyabona-ke imali okwakuqala esiyisebenzisayo ayisiyo eZimbabwe, yiyo njalo futhi ethenga amafutha. Kodwa-ke sokulokungazwisisani kumbe ngithi kulokuchilana okukhona ngendaba ezimali ukuthi-ke uzakuthi ukuthi uhulumende uthi kona-ke i-bond note li-1-to-1 le-US dollar. Kodwa-ke eqinisweni kakulingani, ngoba na usukhuluma ngokutholakala kwale-US dollar kuyakhombisa ukuthi kakulingani, ngoba abaningi abalamabhizinisi bathenga i-dollar ezitalatini. So khonokho kodwa kukhombisa ukuthi-ke uhulumende lapha sexotshanisa nalothuli ngoba nxa engaxotshaniswa lothuli kufana lavuma ukuthi hayi lokhu ke okwamafutha ukuthi kube lula yekela ngivule labo abanelisa ukuthi bahambe bayethenga amafutha ke kubeBotswana beSouth Africa ikakhulu abamabhizinisi alibana ngayo uyayekela ngayo uyabanika imvumo abanike ama-day passes for enye into nje engakhombisa ukuthi umuntu kubhizinisi ayethenga ipetroli kosokunzima kathesi uzafithi ukuthi abantu ngabasasebenzi sebetshona belayinela ifiweli imisebenzi ngapha kayisahambi uhulumende ofanayo usedinge imali wayiswela sezingeneni ebhenki abantu ethatha ama-$2 edola siyakhombisa ukuthi lokhu yikwehluleka okuphindiweyo okusalayo nje ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babekwazi ukuthi babuswa ngohulumente owehlulekileyo babahlale phansi bahlanganise amakhanda ukwenzela ukuthi nxa kubuya elinye ithuba bangaze banika ihulumente eyehlulekayo elithi
Ungathi kuphazamisa njani amabhizimusi kanye lozulu nje weZimbabwe ukusilela kwamafutha lokho?
Kuphambanisa kakhulu ke amabhizinisi ngoba ke kufika ukuthi nxa kuthi lomsebenzi omkhulu ofuna ukuthi wenze odinga amafutha ufuna ukuthi uyathenga amafutha wona lawo asuka emagalajini usuwathenga eseku-black market esedula kuyathiyana ke uyafitha omunye angakuthengisela nge-$2 a litre abanye bayathengisa abazayefika ku-$5 a litre.
Lo mnumzana Petnico Pepe usomabhizimusi njalo engumgcini sihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esiyabe sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla le-ZANU-PF. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-United Nations isichothoze udlakela olwenzakala kwele DRC lapho kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa ukhetho ngeviki ezayo. Abenza udlakela lolu batshaya abalandeli bamabandla aphikisayo abaphikisa elibusayo. Kulabantu abafika amathumi ayisithupha abafe izolo ebusuku kwele Afghanistan esiqinteni seShegal kulandela ukubhomba okwenziwe libutho leMelika ebelilwisana lamalwe cacha awe-Taliban le-Al-Qaeda. Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokubheja imincintiswano yamabhiza leyezinja kanye lemidlalo yenguqu. UJoseph Njanje usethulela lolu daba.
Manje inkosi Sibanda wahlala elokitshini lemakhandini uvukela edolobheni lakobulawayo ekuseni nsuku zonke njengaye wonke umuntu osebenzayo. Umfoka Sibanda yena kodwa akaqatshwa ngamuntu njalo akusuye omunye walabo abaphila ngokuthengisa emgqaqweni yedolobho leli. Esakhe isikhathi usichitha esendaweni zokubheja esezimemetheke zagcwala idolobho lakobulawayo. USibanda olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Freestyle Football Federation uthi uqale ukungena endaweni zokubheja esiyazibukelela umdlalo wenguqu ukuze athole ulwazi ngokwenzakala emazweni aphecheya kodwa laye wagcina esehawukela.
Nangumuntu osebenza izinto ze-football ze-sporting. So kuyandinceda ukuthi ngikwazi ngama-teams le-latest information eyenzakala endaweni ze-football. Akula muntu ole-information eningikwedlula umuntu obhethayo. Ayikho ngakutsho okokuqala. Okwesibili ngingatsho indaba yemali ukuthi yawe uyakufaka ukhangelela ukuthi uzaphuma le mali kodwa hhayi kukalutshwane. Nami vele nje angikhangelela imali ngoba kukalutshwane ukuwina. Ngikhangelele kakhulu endaweni zokuthola i-information indaba ezinjalo njalo.
Ulibathi Mthinzi wothi yena ukubheja kusiyo indlela afuna ukuphila ngayo njengoba kwesinye isikhathi kungamhambeli kuhle uthi uyabheja ngoba kungela enye indlela angathola ngayo imali. Umthinzi laye uvumelane loSibanda esithi abanikazi bezindawo zokubheja yibo abathola imali eningi ngoba kunzima ukuthola imali ethe xaxa ngokubheja.
Hayi abanye bayawina kodwa ababini wonke. Laba bayenza imali abaningi bayajola. Ngakhangela imali bayenzileyo abaphelile imali ezinzawo. Imali yabela abantu kodwa hayi imali bayenza nje. Abantu bawinayo balutshwane kodwa kuwina kula malanga. Hayi ingaba ilanga lakho lokuwina uyawina iningi but nguwenze afafu le.
uTebogo Moloi uthi kuya ngenhlanhla yomuntu njalo ukuba khona kwendawo zokubheja sekusize abasakhulayo abangaqhatshwanga ukuba benelise ukunakekela imuli zabo.
Engingakusho nge-sports betting sincede intsha yethu ngoba njengamanje sikhangele ilizwe lethu imisebenzi ayitholakali. So iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sithone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sports bet. Sizama ukubana sithole ongamasentinyana ubana sizame ukugcina abazali bethu nabantwa bethu. Njalo kusenza sazi namaqembu labadlali abadlala khonapha lokhali labanye abadlali abadlala njalo international.
Kule ndawo ezidlula ezinhlanu ezitholakala edolobheni lakoBulawayo lapho kubhejwa khona njalo lezo ndawo zithona zigcwele phambi abantu bezama inhlanhla. Kulezi ndawo kutholakala omabona kude abaye betshengisa imidlalo etshiyeneyo egoqela yenguqu yokuncintisana kwezinja kanye lokuncintisana kwamabhiza. Kube khona njalo le midlalo yokuzibazela ebizwa ngesilungu kuthiwa i-virtual sport. Abaziyo bathi amaqembu angaziwayo abhatala ngcono ungabhetshela wona ngoba lawo aziwayo eyandelwa ngabantu yokudala ukuba inzuzo ibe phansi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingujoseph Njanjini.
Selokho sekudaba lonye. Libikwa liyakhuphuka njalo inani labaphila ngokubheja eHarare. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ababhejayo bathi le indlela asebephila ngayo ebenza babe nemali yokuthenga ukudla lokunye abakufunayo. Bathi ukubheja amabhiza lomdlalo wenguqu kusukela kudola kusiya phezulu. Omunye wababhejayo umcebisi Maligwa otshona emkambo wokubheja owe-Superbet. Uthi kwesinye isikhathi basebenzisa imali kamakhalo ekhukhwini e-Eco Cash nxa bengela mali ezandleni zabo.
I-Superbet thina siphila ngayo baba, akulo esingakwenza, akula msebenzi, si-stuck. Yiyo yodwa indlela esitshona sizilibazisa ngayo and yiyo yodwa indlela esingaphila ngayo, yikho sikwazi khona ukuthi sithole imali cause akula hope la. If singasabhethanga siyatshona sisenzani, yikho esithola ngakho ukuthi sithole kokudla.
Abaningi bakhulumele Studio 7 bathe inzuzo abayitholayo ngokubheja iyehlukana kusiya ngenhlanhla yomuntu ngalelo langa njalo kusiya ngokuthi uyabe ubheje ngemali eningi kangakanani. Kubikwa ukuthi kulomuntu osanda kuthola imali edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola 5400 okade ebheje ngedola. Kodwa uNkosi Khona Msimango isekamuzi eHarare uthe wakwazama ukubheja walahlekelwa imali eningi kakhulu. Uthe kulabanye abelegazi lokubheja.
Okwe-sport betting lokhanakho kulabanikazi, kulabantu sibili kutshe ukuthi utshaye imali eningi kakhulu, but ha kule gazi lakhona mina kwangehlula lokhana sengiyazame, but kulabantu sibili abasebephila ngakho.
Kodwa iStudio 7 inazelele ukuthi loba iningi labantu ababhejayo kungamadoda, inani labo mama lalo likhanya selikhuphuka. UNkosikazi Adelaide Masuku oseleminyaka emibili ebheja emkambo ithini eHarare uthe kwabanzima ukuthi obaba bamamukele emkambo wokubheja ngoba kwakungetshelekanga ukubona omama labo bebheja. Uthi uselwazi lokubheja okwedlula amanye amadoda.
Mina sengide 2 years ngezinto lezo zokubheja. Ngaqalisa ingakuzwisisi vele, but umyeni wami engifundisa ukuthi kuhamba njani engincedisa. Sasiyenza sonke sibili laphana siyenza. Khathesi sengikuzwisisa yimi esengumaqhuzu wekubheja khonaphana. Because ngibona ngani kuqakathekile ukuthi sincedisane lobaba wendlini ukuthi sithole imali yendlini. Sengathenga ifurniture endlini yami kulezinto eziningi ngenxa yemali yokubheja khonokho.
Kodwa idaba lokubheja alukhuthazwa ngabokholo lwesiKristu abagoqela umfundisi Philani Ndlovu.
Sesingena eBhayibhelini sijule eBhayibhelini sikhangela indaba leyo kubheja ukuthi into elungileyo ngombe into engalunganga. IBhayibheli lisinika impumela zokubheja and impumela lezo zokubheja yizo ezigcina zenze ukubheja kube yisono. Umuntu nxa eselokhu ehamba esiyabheja kasabhejela unyuki kodwa ebhejela imali kuphela ukuthi sethanda sefuna imali because imali eyokubheja ayikusuthisi. So iBhayibheli incwadi ukufaka singakhangela u1 Timothy 6:10 ithi ngoba ukuthanda imali kuyimpande yezinhlobo zonke zomuvi abanye abantu ngokushisekela imali baphambuka ebukholweni bezigabela izinsizi eziningi.
Loba iningi lalabo ababheja kulezi ndawo livuma ukuthi selichithekelwe imali eningi lizama inhlanhla kusobala ukuthi alizinikelanga ukushiyana lakho ngoba lethemba lokuthi ngolunye usuku bazabamba lokho kuthiwa ijackpot ngesilungu. Imizamo yokukhulumisana lezisebenzi emikambo okubheja yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Wezemidlalo inthathe izindaba yethu Joseph Ntshantshe usethulela okwenzakala ngempelaviki.
Kusasa enkundleni eliveve kuzathi banamaqembu abunjwa ngabadlali asebathatha umhlala phansi kwelinye icele kulabadlali abakobulawayo ukuthi kwelinye icele kulabadlali abaphuma esikodlweni. Abaqoqi balomdlalo bathi injongo yabo ngiyokumanyanisa abadlali ukuze baphume lamaqhinga okuziphilisa loba bengasadlali ibhola. Iqembu le-FC Platinum ngensonto lizathi banalele AS Otogo elase-Congo Brazzaville khona lekwele Congo Brazzaville emdlalweni wesigaba sakuqala isihlandla lakuqala elomncintiswano we-CAF Total Champions League. Sigcina ngokukhangela umdlalo wokugijima. Umncintiswano walonyaka weligahamba 10 kilometers uzaqhutshwa ngensonto ekuseni edolobheni lakobulawayo. Njalo abaqoqi balomdlalo bathele inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamarand. Abazanqoba lonyaka bazathola inkulungwane ezinhlanu zamarand. Njalo abaqoqi balomjaho bathi bakhethe kupha abadlali laba amarand ukuze labo benelise ukuthengela imuli zabo lokhu ezikudingayo ngekhefu lekhisimusi. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Ntshantshe.
Woza Friday o Ezra Chisa Spanda uxoxa lo DC u Decent Spanda uhlabela umculo we reggae ese South Africa.
U DC ukhule ethanda uhlabela endaweni ezijeneyo njalo wayechaya la marimba ethanda lokugida. Ucule imdumo eminingi ethiyeneyo waze wathi esesegoli wangena estudio lapho acindezele khona idlaladi lakhe elitsha elilo mdumo wehlengeni. Namhlanje sikwethise ngomdumo wakhe kuhlelo lwethu uWoza Friday.
Iye iye, sanibonani sanibonani, igama lami ngu-DC, the reggae artist kodwa elokuzalwa ngu-Decent Sibanda. Mina ngiwasenkayi emchabi, ngakhulela emzilikazi, ngafunda njalo emzilikazi high school. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yila majito okuthiwa i-KG Mafia. We had a hit track okwakuthiwa u-Asikwenzi. That kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucindezela imiculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe idlalade alingatholakali ezitolo, kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Ya, iy'ngoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola ku-Facebook DC Sibanda, on Facebook DC Sibanda, and then on Twitter it's @1DC and then ku Instagram nakhona it's @1DC. Ungithola lapho ungifunayo. Then inumber zami it's 078 573 9045. That's if you are in South Africa. Thank you.
Udabuka omnyama bambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Afrika emshishi emsawawa egoli. Yiwo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi.
Abantu bona bayamukela kahle nje just that nathi yenza ukuthi
he appealed to the new generation and the old generation. Ama shows we do in South Africa, Nokfiga in South Africa, Bonus Cafe, doing performances.
Sibonge uDC Descent Spanda uhlabela umculo wereggae eSouth Africa yena edabuka enkayi. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.